Belli. Livuka njani umthwazi omuhlethe lomngela kumsakazo we-Studio 7 namhla ngolwesibili mhla zimbili kuNtulikazi 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibhanga leli ze-Bank of Zimbabwe lithi lizadinda izigidi ezingamakhulu amane zamadola emelika $400 million yokusebenzisa eZimbabwe. Indodana kamoya uJoshua Mqabuko Nkomo ithi kumele kube nekhefu lokunanza imisebenzi yakhe.
Isikhathi kufisa kakhulu ukuthi na ihulumende siyalenza leli langa libe ilanga eliyiholiday, ibe iJoshua Nkomo Day.
Abantu lokhu bedidibele ngokuvinjwa okuthengiselana umombo.
Siphelelwe khonapha sikwazi ukuthi kathi uhulumende uzamani ngathi ukuthi sikhalelwe sisesengabantu kumbe sinjani vela sikwazi shembu.
Namhla sixoxa lomunye umlimi kuhlandla lwabalimi.
Abantu abathengayo bayagxila kakhulu, bona bafuna ukuthi bazuze kulawe wena okade enkomo uyifida uyithengela imithi bangani bayasigxisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Usiba lukhulu webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe uthi bazadinda imali yeZimbabwe efika amakhulu amane amadola $400 million ezasetshenziswa ngoZulu. Umnumzana John Manguja owethule lokhu izolo edala lephalamende kavezanga ukuthi bazakwenza nini lokhu, loba nje abakwazi ngokwenzakalayo bathi selidumela emasompeni. Inkampani yezindaba e-Reuters ibika ukuthi imali ezadindwa izabizwa ngokuthi iZimbabwe dollar izavala isikhexe esithiwe imali yakwamanye amazwe esivinjwe khona manje kwele Zimbabwe kulandela ukwethulwa komthetho obizwa ngokuthi i-Statutory Instrument 142 of 2019. Ilizwe leZimbabwe lake lasebenzisa imali yohlobo lwama-BLS checks iyagugudeka okumangalisayo yalahlwa ngomnyaka ka-2009. Kusukela ngaleso sikhathi waso kusetshenziswa imali yakwamanye amazwe. Indodana kamoyi uJoshua Mqabuko Nyongolo Nkomo ithi kumele kube lekhefu eZimbabwe lokunanza imisebenzi kayise owabhubha mhlazinye kuNtulikazi ngomnyaka ka-1999. Umnumzana Sibangilizwe Nkomo utshele umsakazo we-Studio 7 ukuthi uhulumende weZimbabwe uyakwazi okufiswa ngumdeni kamoyi njalo loZulu.
Isikhathi kufisa kakhulu ukuthi na ihulumende iyalenza leli langa libe ilanga eliyiholiday, ibe iJoshua Nkomo Day. Angithe mina akube leJoshua Nkomo and Liberators Day, okutsho ukuthi khona ilanga likaJoshua Nkomo labalweli abakhulula ilizwe leli, okutsho ukuthi kugoqela abantu abaningi kakhulu elizweni lonke leli ababekhona ngesikhathi sempi bephatheka ngesikhathi sempi.
Singathi-ke konkomo khonapho-ke egumeni babankomo, wena ngophethe induku kamdala njalo abantu babekhangelele phela ukuthi besithi phela uSibangilizwe Nkomo la ingxenye engathatha unyawo lukayise. Sitshele kancane wena ume ngaphi?
Dube unkomo umuntu owayethunywe nguNkulunkulu kulumhlaba. Yikho ngithe mina kuqaleni ngithe unkomo wayengasopolitician kuphela, wangena ipolitics ngoba into zomhlaba lowo zihamba ngepolitics. Unkomo wayebuye ungena eziningi ezesintu ezikaNkulunkulu ethunyiwe. So uSibangilizwe kasukuma eyenze lokho na uyisithunywa na? Yebo-ke kule sikhosi umuzi indlela yenzi umuzi ngemuzi kulento yakhona ngisho kule sikhosi sakonkomo, kule sikhosi sakoDube, kule sikhosi sakobani bani. Mina ngingasimela yini leso sikhosi sakonkomo? Yebo ngingasimela. Ngawumela yini umsebenzi kaba? Nxa kusho kufanele ngiwumele lowo msebenzi ngiyawumela, angeke ngubalekele Dube.
Wethule amazwi la ngesikhathi kukhunjulwa imisebenzi kankomo osele minyaka engamathumi amabili wabhubha. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Joseph Chuma okubandla le-ZANU-PF.
Kulabanye abantu abasemahofisini abahlali laphezulu emsebenzi yabo abakhangela into ezinjalo yinto mina enginesifiso ukuthi kuzakhangelwa kulungisiswe khonoko ukuthi sikhangele yabona ingqule zethu ezangapha especially emadivelopment ezenzitha abalwayo ngendlela ephezulu kakhulu ubaba unkomo vele ilangalele ngabe selafaka laba yi-holiday ngoba uyakudeserva khona kwasa
umnumzana Sibangelizwe Nkomo uphinde wathi ziningi indlela okumele abantu bakhumbule ngazo unkomo wayesaziwa ilizwe lonke ngokuthi ngufather Zimbabwe
unkomo ayebambanisa kwabantu ayisikho okwepolitics lokhu kubuye emuva nxa sikhangela kumbe i-unity ka-1987 kwakuyinto encane kakhulu into enkulu eyenziwa unkomo yikubambanisa isizwe sezimbabwe kusukisela ngesikhathi eqalisa umsebenzi ngama-40 khonale 50s, 60s, ebambanisa isizwe semuli ezimbabwe yikwethu kufisayo ukuthi nga leli langa lingaba yilo elenza khonokho njalo ukuthi nxa sisikhumbula ubaba ngalelo langa kube lilanga lokuthi abantwana imuli ezimbabwe ibambane yazisane ihloniphane
kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende kusenjalo abantu abaningi bazonte okumangalisayo kulandela okwenziwe ngamasotsha amabili lelinye ijaha abaphume emfanekisweni omunye wabo emi phezu kwengcwaba likamoyi uJoshua Mqabuko Nkomo eNational Heroes Acre eHarare. UZulu wezansi emaNdebeleni uthi umthetho ofakwe nguhulumende we-statutory instrument 145 ovimbela abantu ukuthi bathengiselane umumbu uzadala ukuthi babulawe indlala. Lokhu kuza ngesikhathi iningi kulesi sabelo bebhakane lendlala embi. U-Albert Ncube usibhala lolu daba ngokugcweleyo.
Phansi kwalo mthetho uZulu kasavunyelwa ukuthi athengiselane umumbu, njalo isiphala sesizwe se-Grain Marketing Board yizo kuphela esesile mvume yokuthenga siphinde sithengise umumbu. UZulu kasavunyelwa njalo ukuthi athwale amasaka angaphezu kwamahlanu. Abephumthetho bazathathelwa umumbu bajeziswe ngokuya entolongweni okweminyaka emibili. Unkosikazi Priscilla Nkala owesilikwe phansi kwenduna amasuku uthi bavele babhekane lendlala embi kakhulu kulezi nsuku, njalo nelinyathelo lizadala ukuthi bahlaselwe yindlala.
Siphelelwe khonapha sikwazi ukuthi kathi uhulumende uzamani ngathi ukuthi sikhalelwe sisesengabantu kumbe sinjani vela sikwazi shem. Thina besibona kungcono nxa kade ukhona khonapha kumbe emarigation sihambe uyezithengela igogokolela ubuye uzopheka udle labantwana bekungcono kakhulu.
Uphinde wathi iningi labantu lizehluleka ukuyothenga lo mumbu eziphaleni ze-GMB ngoba inhlawulo ezimota isigonge kakhulu.
Mina ngikhuluma nginje kuwadi 2 kithi lapha eMathebele eGwanda North, umumbu wangikhona uthi ukhanjiswe komzimuni which is almost 25 km from lapha enhlala khona. Khathesi ukuthi sizawuthwala ngani ungaze uyethenga khona komzimuni lapho ulethe ekhaya kusuke kube nzima.
Umnumzana Dennis Moyo isakhamuzi seNandeni uthi nathelo luthethwa nguhulumende libuhlungu kakhulu.
Into ebuhlungu kakhulu ngoba vele isabelo sakithi isabelo esiphila nzima, isabelo sendlala, isabelo esilezulu eliphansi. So uthi uyananzeka nxa esithi amabele wonke ayethengiswa i-GMB kulusizi kakhulu ngoba kulabantu abangogogo abasemakhaya, kulabantu abayizigoga abangenelisiyo ukuthi bayefika endaweni eziduzane nabo bejidelela se-GMB ukuthi laba bantu bazaphila kanjani, bahambe njani.
Umnumzana Majaha Ndlovu eMatsetsheni uthi kabona uhulumende ebuyele emuva ngalo mthetho.
Nxa sebetsho njalo vele awaphiliseki kovele ukuthengiselwana kanti ukuthengiselwana kule cala akwale mthengiselwana.
Umphathi Ntambo obona ngezokulima uretired Marshall Parensiri uthi bafakele umthetho ukuze kwenqatshelwe ukuqonga kwentengo yempuphu mahlayana nje. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Zimbabwe, the voice of America.
Nanku okwethulwe ngamaphephandaba kwele Zimbabwe namuhla. I-263 chart ibika ukuthi umnumzana Tererai Obey Sithole umgcinisihlalo wohlangothi lwabatsha kubandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa ulimele engozini yomgwaqo eNorton izolo emini yantambama. Ikansili yakoBulawayo izachithela izakhamizi amanzi endaweni eziningi kuze kuyefika ngomgqibelo. Ikansili le ithi ilungisa impompi zamanzi esezindala. Lokhu kubikwa liphephandaba leChronic. Iphephandaba leHerald libika ukuthi kuzasetshenziswa amapolisa ukwenzela ukuthi kuvinjwe ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe kwele Zimbabwe. Kwamanje-ke soke isikhathi senu ukuthi likhulume konke lekufisayo. Liyakhumbula ukuthi kumele nenzeni, kumele ufitizele khonaphana-ke kuwhatsapp ube urekhoda-ke umlayezelo wakho usithumezele kunombolo ethi 0120246503 18. Ake size ukuthi abanye abantu bathini namhlanje.
Nangumafuko Mahlaba lapha eJohannesburg. Ngidinge ngikhulume kakhulu ngalo mhlangano wezinduna lomongameli welizwe waba uEdimnangagwa. Kuyinto enhle ma sekhuluma nabaphathi babantu abayibona abawela lohlupho lombhuqazwe. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi akhulume ngowakho umlomo, axolise isizwe, kwanele khona lokho. Noma ngeke achaze ukuthi ngubani wethe kwenziwe lokhu lobani wethe kwenziwe lokhu, ngoba konke lokhu ngavusa amanxeba njalo ngeke kwaguqula sini. Kodwa siyakwazi vele ukuthi naye ngomunye wangkhona. Kodwa amazwi okuxolisa anele, ngoba la incwadi yasitshela ukuthi sithethelele abalamacala ethu ukuze lathi sithetheleke. Ngaze sifune ukuthi ekhulume amagama abanye abantu asozokusincede, kungeke kwavusa lezihlobo zethu. Kodwa ukuxolisa yawe kwelapha amanxeba, kuyapholisa inhliziyo, ibone impilo iqhubeke siya phambili, bezuze usizo abaludingayo, abalimalayo nabasalayo bangkhona ukuze impilo iye phambili. Yikho ukubona kwami engilakho.
Igama lami uLaxon Chabuza, ngikhuluma ngilako leJohannesburg eSouth Africa. Ngithanda ukusho ukuthi lokhu okwenzakala ezweni lakithi leZimbabwe ikuzehlisa ukuzilulaza. Ungagcina ungumzali wabantwana, usubonwa ngabantwana ukuthi uba kuyehluleka, kuyehluleka ukuthi asiphilise, silale singene engutsheni singadlanga imihla nemihla kungenxa yokwehluleka kukaba. Engizama ukutsho ukuthi umongameli welakithi wehluleka ngendlela eyisimangaliso, ngoba nanku wehluleka aze ayehluleke kucabanga nje kuphela ukuthi kambe ukuthi akuye ukuthi isizukulwane seZimbabwe silale sindlile kumele kwenzakaleni. Ungagijimela ukuthi kuthe uvala imali yakwamanye amazwe, usehluleka ukuthi uqale ustabilize umumo wemali ukuthi intengo yempahla ezitolo, umele aqale ehlise intengo yempahla ezitolo abesemisa-ke le mali yakwamanye amazwe ukuze kubonakale ukuthi ingqondo yakhe ingaphi maqondana lokuvala le mali yakwamanye amazwe. Kodwa uvala imali yakwamanye amazwe ngoba bona sebebenefitile baqeda kulezo mali zakwamanye amazwe, sebefisela abantu ukuthi babancindezele phansi okwentwala mase yiseyimunyile umuntu qeda yancindezelwa phansi. Ifisuthi bona basuthi thina silambile, sizalelwe endlaleni sizafela endlaleni. So kunzima kakhulu kithi njengentsha kwele Zimbabwe. Ngiyabonga.
Kwamanje sike sikhangele okwenzakala kwamanye amazwe ngamafitshane. Kuqhubekela phambili ukulwisana kwebutho lamalucatha awe-Libyan National Army akhokhelwa ngu-Field Marshal Khalifa Haftar ofuna ukususa urhulumente ngodlame kwele-Libya. Kubikwa ukuthi ibutho libulele abantu abedlula ijumi esigodlweni sakwele-Sudan abafuna umbuso obalulekileyo kulandela ukususwa kwaye ngumongameli uMnumzana Omar al-Bashir esikhundleni. Siqhubekela phambili sikhuluma labalimi abathiyeneyo kwele Zimbabwe. Namhla sixoxa loMnumzana Jubert Mangena.
Zimbabwe kunzimanyana lezi nsuku, as you know, there is this thing, a currency engakaqedakali kahle.
Yes, so singathi wena ungumlimi ungabuka ngikhona khona.
Mina ngisensiza eFilabusi endaweni okuthiwa iGwatemba. Ngama-small scale farming areas, amadala, ama-purchase areas.
Singathi wenzani khonapho ke endaweni yakho?
But in the main, ngina inkomo.
Kumenjani enkomeni khonapho mangena?
Inkomo kithi ziyavuma sibili. But lo nyaka sile problem yamanzi lezulu kalinanga kuhle, so amadlelo azasikhathaza nyana. But sile problem yamanzi really.
Singathi awula mgodi, awulani, umenjani wena ngoku?
Oh, mina sengathinka ama-balls, I just need to equip them.
Nxa sisikhangela khonapho ke inkomo zakho ukuthi zinengakanani, njalo lokuthi wena ubona ngazani ukulima ukufuya inkomo kungani kulungile kumbe kumenjani nxa sikhangela ezikhwameni lapho?
Mina ngibona ukufuya inkomo yikho okulungileyo sibili. Ukulima lokhu ulimele nje ukuthi abantu bazoza ukudla.
Singathi ke wena inkomo ziningi sibili, njalo ukudla kwenkomo nxa kungela amadlelo esitsha ugcina usenzani?
Kangikaze ngibe lo hlupho lwamadlelo. Mhlawumbe lo nyaka lapho engizaba lo hlupho khona, but hayi inkomo ngilazo ziyadlula 60, mhlawumbe ziphosa zifike 70.
Singathi ke nxa sukhangela ke ukuthenga ukudla akuduli kangako yini, kumenjani nxa sikhangela ukudla?
Ngifuna ukukutshela iqiniso, ukuthenga kungani sokudula, mina kangikakuthengi. Bengile nhlanhla ukuthi iplot lami lilotshani obunene, but kangikwazi ukuthi lo nyaka kuzakuba kanjani. Okwamanje intengo yokudla kwenkomo hayi ngeke ngitshele ukuthi price ngiyayazi kahle.
Yes, singathi ke ukuzingenisa ke emkambo lapho inkomo kuhamba njani?
Kulapho silohlupho khona manje. Njengoba ngike ngathi ukuthi njengoba imali isitshintshile, so kungaqedakala ukuthi imali injani. Njalo abantu abathengayo bayagqila kakhulu, bona bafuna ukuthi bazuze. Kulawe wona okade inkomo uyifida uyithengela imithi, bangani bayasigqisa.
Singathi ke lina kodwa nxa zizihambisa ezigidini khonapho imalini inkomo i-live weight yangkhona xa ngafaka isilungu kancane?
Sike sa mina kuye kwabuya abantu okuthiwa ngo-CC sales okrobots bezokhangela izinto zami baziweya, bengitshela ukuthi okay bangayithenga kumbe bebekubalisa ukuthi ngamabhondi, babalise ngama-rand, babalise ngama-US dollar, bathi kumbe inkomo ephosile yi-600 kg uzobethi bayayithatha ngama-$600 i-US dollars. Lokho mina bengibona ngabagcina.
Wena ubukhangele malini kwami?
Engilazo zinkulu emphosi engikhangela ukuthi kambe ngaseanika ama-800-900 US bekungani kungcono.
Kuzobuya amathokazi-ke uwathengisa malini?
Hhayi, angikuwathengisa, sengisafuna ukuthi zande kancane.
Umnumzana Jubert Mangena ngumlimi wakwele Zimbabwe, sixoxela ese-insiza.
Uthanda lapho isihloko sila khona okwenzakala kule Melika, sixoxa ngokhetho lukamongameli.
Lokhu kuvele emgceke kungxoxompikiswano abasanda kuyenza belungiselela ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2020. Omunye walabo abathi balakho ukunqoba uTrump nguSenator Kamala Harris.
We need a nominee who has the ability to prosecute the case against 4 more years of Donald Trump, and I will do that. Second, this election is about you. This is about your hopes and your dreams and your fears and what wakes you up at 3 o'clock in the morning.
Ukhetho lolu lumayelane lawe, okufisayo lokunye okukuvusa ekuseni ngo-3 a.m. okunjengokwelatshwa okulenhlawulo ephansi kanye lokuhlawula okuthiyeneyo lokubhekane lakho nsuku zonke. Yikho kumele sikukhangele ukhetho lolu. Ngizabe ngingumongameli ophila labantu njalo ukhuluma iqiniso sonke isikhathi lobenzela konke okuhle. Ngikhangelele ukuthi
I'm going to lead this country because I think it's important we restore the soul of this nation. This president has ripped it out.
Ngibona kufanele ukuthi ngibe ngumkhokheli welizwe ngoba umongameli esilaye usebhidlize ilizwe leli. Ulenkitha bechabi njalo aqedakali ukuthi ngumuntu onjani. Ngumongameli othanda ukukhulumisana lenkokheli ebusa ngocuku.
He's the only president who has actually engaged and embraced dictators and thumbed their nose at our allies.
Kodwa uTrump uthi abantu laba badlala ngesikhathi ngoba uqinisaka. Kulabantu abedlula amathumi amabili abakubandla lama-Democrats abafuna ukungena kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2020. Akula okwamanje ophikisa uTrump okubandla lama-Republicans.
Kwezemidlalo, abantu lokhu bezonde okumangalisayo ngokwenziwe liqembu leZimbabwe Warriors elidlale kubi kumncintiswano we-Africa Cup of Nations kwelekipite. Iqembu leli libhuqwe ngele-Democratic Republic of Congo 4-0 emdlalweni wesithathu kusibaya sikagroup A. Abafana beZimbabwe Warriors bahle bathwala imitshaqana yabo babuyela ekhaya. Ake sizwe ukuthi uthini uJays Simana Mpofu usithumele umlayezelo wakhe WhatsApp ngomdlalo lowo.
Owenziwe ngama-Warriors kulimaze imoya yabantu abaningi kakhulu, so mina ngicabanga ukuthi iqembu lelo kungcono lichithwe kuqalwe kakuhle kususela ku-coaching department yakhona yonke. Labana ama-coaches akhona kwamanje ngibona ngathi ngabantu asebelahlekelwe kumcabango, asebelahlekelwe lulwazi lwebhola side isikhathi coacha, kodwa-ke kukhanya kubonakala ngathi indlela abakhotha ngayo ngeyakudala ayisayiyo yamalanga namhla, ngoba ibhola liyajinja, is dynamic. So indlela abadlala ngayo abafana kuyabona ukuthi inkinga enkulu kuma-coaches abo, ngoba ibhola labo libhola lokuthi kufanele lisuke emuva likhatshwe liyo phezulu liyowela umuntu nophambili lixotsha le, ayisilo bhola esilifunayo lele. So ensukwini zanamhla ibhola enjani alisebenzi, into enhle ukuthi ama-coaching department yangkhona yonke ayixhoshwe umsebenzi, kuqale ukuthi akudinga ama-coach. Izifa kumele izame indlela zokuthi raise imali, ifune u-coach owaziyo ibhora, i-team selection layo ibe ngenye indaba enkulu ebonakala ngathi amakhosi abayazi bayathatha ama-players ngoba edlala kungaphandle kwelizwe kodwa bengakwazi ukuthi badlala kanjani. Sibonele udlala kwabo Msona ukhipha uJibezise labanye ba-ade bedlala phakathi, kubonakale nje ukuthi ayisibo abantu ofanele babekhona ethimini yelizwe. So lokhana kumele akusetshenziswe nje ukuthi umuntu ngokudlala ngaphandle kwelizwe ukuthi umdlala ngcono kudla ama-players akhona adlala sekhaya. So kufuneka kube le-selection panel esizayo ama-coaches azobuya ukuthi babone ama-players lawo njalo nxa kulungiselwa imidlalo enje ama-coaches aphume alande ama-players ababangabe bedlala phandle bayebona ukuthi badlala njani emathimini abo, hhayi ukuthi basebenzisa into abazibala emanyuziphepheni. Maye amanyuziphepha labhala ngoba umuntu obhalayo uthanda leyo player amkhampeneli ukuthi angena ethimini, kodwa kungayisikho akwenza. So into ehle ukuthi ama-coaches ahambe ilizwe ngelizwe bayebona apho odlala khona ama-players, babona iplay ukuthi idlala kanjani. I-selection yethimu i-biased kukhanya ngathi kulokhu kukhethara ukuthi udlala kusiphi isigaba somhlaba. Into embi liyana ekhaya kunama-players azibhora kakhulu, iSandi Marimo, uSandi Chitsamba lowo lawo Raman ibhola lisekho kubo ngabantu ofani ngabahlala phansi kakhulu. USandi sithi sikhathi udlalile indima yakhe kwezebhola, kathi sikhathi ukuthi ahlaliswe phansi ayeke ibhola straight.
Lo-ke nguJay Simana Mpofu oyingcweti kwezemidlalo, usithumezele umlayezelo wakhe kuWhatsApp kunombolo ethi 0120246530318. Sifisa ukuthi lani lonke phela lapha elikhona sisithumezele imlayezelo yenu, kube lingene khonapha-ke kuFacebook khonamanje litsho ukuthi likubona njani ukwenzakale khona ngale Gibhide. Ndiyabona ukuthi abantu abaningi sibili bazonde okumangalisayo. Ukuzonda kwenu kutshoni, likhulume elifisa ukukhuluma lingathuki bantu. Siyabona sibili kula bantu abaningi abafisa ukuthi bangene bakhulume ngakhonoko. Lingakhohlwa phela ukuthi nxa lisithumezela uyathatha-ke iWhatsApp yakho uyivule ukhangele kungana okufithizelwayo, ufithizele ube susithumezela i-audio message kunombolo ethi 0120246530318. Ye kunjalo. Soke isikhathi sezomculo, uBenedict Nhlapho usethulela idlala edivikazi nje ziyamloma elitsha elithi Bulawayo.
Idlalade eliphekwe lavuthwa busu umculo kamasikhandi oqobo olamachacho ahlaba ugxwele. Le ndlela abalandeli bomculo kamasikhandi abachaza ngayo idlalade likanzinhlaziyamluma elitsha elithi Bulawayo. umunye wabathanda umdumo kaMasikhande oziza umlandelo omkhulu uthi lulujo oludliwa umuntu ebotshelwe.
Umculo kaZinja uyathuthuka ukhombisa ukuvuta i-album ufuna ukuthi uyilalele kahle kahlehle ukuthi ukhuluma ngani, iyahlabusa ma uyilalela kahle kakhulu.
UNemza Mdluli yena uthi ubulawayo usevuke kwatshu kwezomculo.
Ikakhulu engiyithanda kakhulu ngithanda yona le ethi ubulawayo. Khona manje abaculi bakithi sebeyadlalwa emsakazweni, kuyinto enhle kakhulu okusijabulisayo thina.
Ngakwelinye icele uMoslet baba kaGundi uthi lidlalade elengoma ezibhothulwe ngohlonzi lwaphezulu.
Hayi, lelo CD lishisa ikhothi impela, liyathandeka njalo akukho lula nje ukuthi mawudlala nje weqe leyodwa ingoma yakhona.
UGifti Sonduku Ndlovu uthi ingoma zakhona zile mitsho.
Ingoma engiyithandayo kakhulukazi ngu-track number 2 ebhalwe khenxekhenxe, ma ungabuyifunda lapha iyasifundisa kakhulu ukuthi nazo izigebengu kufanele zibone ukuthi kuyinto embi ubugebengu, ngoba ngokudubula umuntu kusala kule yintandani labafelwakazi.
Kanti-ke layo umculi bathi uyikhuza kamnandi. Yena ke uzinja uthi usule imlomo enkulungwane yokubonga uxhaso lwabalandeli.
Ngiyajabula kakhulu ngoba abantu basakhombisa ukuthi balithakazelela leli CD. Engathi nje kungahlala kunjalo lingisapoti abantu bakithi, angilutho ngaphandle kwenu. Lapho esengikhona kungenxa yemsebenzini, ngoba yilini elingithathela khona ngibeka lapho engikhona.
Kanti-ke okhokhela umculo kaZinja umlungisi Madabudabu Chabalala uthi ungathintana laye kuFacebook lawe uzitholele ubunandi lobo.
Konke ukuntu ungakanani awukhathalekiyo, kodwa ma ungalithenga leli CD uzabe uzathola yonke into oyifunayo.
Uphuma-ke enkundleni ngale yokholo ethi lithethelelwe izono. Nelethulo 7 Johannesburg le South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Lukuzwa njani umculo kaZinja? Ziyamluma phose lakho khonapho-ke sizuthi uthini. Sibona ukuthi abantu bathini lapha-ke kufacebook. Ubebe T Bebe uthi Mkhoma Kips kunjani nyaphila mfowethu singazi wena. Wamando khonangalo eMozambique uthi uvuka njani Dube? Hayi, sivukile kakhulu mfowethu, wena unjani? Kuzobuya-ke u-Envoy Kupe uthi kambe ilizwe leli liya ngaphi shuwa? Usanokhoza uthi Dube, ngiphatheke kabi kakhulu ngokubona abantu bebutho akade bephezu kwethuna likankomo. Ngibona imifanekiso sibili, thina esintwini siyahlonipha amathuna. Costa Manzini uthi ngikhona Dube. Sabona Manzini kunjani khona ngapho. Ubodlozo la uthi nivuka njani Dube, inetwork ngazani yaqhamuka? Ye, sibona ukuthi inetwork yaqhamuka, siyaxhosa kakhulu. Musa Mazibuko uthi Dube kunjani, nivuka njani khona ngapho Mthembu? Hayi, sivukile kakhulu mfowethu. Kuzobuya-ke abanye abaningi sibili bayakhuluma lapha. Lo munye uthi senkayi ye ngubodloza uthi inkomo zikamanzi ngokunatha, so bathwele nzima. Shila Sibandela uyasibingelela sidunjani khona ngapho Shila lapho khona. Ye, siyabonga. Singakehlukana ngokuthi sikhangele indaba bezikhokhela ngamafitshane. Ibhanga leli zeBank of Zimbabwe lithi lizadinda izigidi ezingamakhulu amane zamadola eZimbabwe, $400 million yokusebenzisa elizweni. Indodana kamoya uJoshua Nkomo ithi kumele kube lekhefu lokunanza imisebenzi kayise. Abantu abaningi bazonto okumangalisayo ngokuvinjwa kokuthengiselana umombo. Sigqiba lapho uhlelo lwethu kwamanje oluvalisayo ngokhefu 2.